ubone ifilimu leyi izolo bagoqela uZulu jikelele abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo abameli benhlanganiso ezizimeleyo kanye labekhomishini abona ngokuxolelana elizweni iNational Peace and Reconciliation Commission. Ifilimu le iqoqwe intathelizindaba yakobulawayo elodumo uMnumzana Zenzele Ndebele phansi kwesihloko esithi Kukurahundi Genocide 36 years later. Ifilimu leli lithiye abanye behlengezela inyembezi lapho besizwa abantu bekhuluma ngokwabehlelayo, iningi belikhala ngokuthi lalithwaliswe nzima ngamasosha kaMnumzana Robert Mugabe awe 5 Brigade kanye lamadizidensi. Omunye owesifazana okulifilimu ongathandanga ukubethwa ngegama uveze ukuthi wachithekelwa ngumendo umyeni wakhe wamshiya ngoba wayehlala ebanjwa iganyavu ngamadizidensi enyangalinde. Omunye njalo obethwe kuphela ngesibongo uJiani uveze ukuthi ungomunye wabantu ababegcine enkambeni yeBhalakwe ngamasosha kaMgabe lapho okwabulawa amakhulu abantu bajikelwa emgodini. UJiani uthe amadoda ayetshiswa amaphambili ngama-CIO besetheswa icala lokugcina ama-dissidents abanye bahle befe. Omunye njalo owesilisa uNdlovu uveze ukuthi yena waqunywa indebe yomlomo wangaphansi kanye lendlebe yi-5th Brigade watshaywa waqaleka amasosha asebamba umkakhe iganyavu kanye lodade wabo. Lezi ngezinye zezehlakalo ezikufilimu leli ezishiye uZulu edanile, kanti abanye bethukuthele besithi udaba lweGukurahundi kumele lulungiswe. Induna uFelix Mhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni uncome ifilimu leli wakhuthaza njalo amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi alubambe kuhle udaba lolu ngoba abantu abaningi lokhu befuthelene.
Umsebenzi lo uqalisile, usekuqaliseni. Abantu babahlungu kakhulu amanxeba akhona. Kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokhu lakho silalele bona abanamanxeba ukuthi kubuhlungu kangakanani, kufutha ngaphi. Basitshele kube yibo abathatha into yonke le phambilini.
Amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission abekhona abeyisithupha okugoqela umgcini sihlalo wayo uMasole Nari, omunye wamalunga alikhomishini uHozwe nguZulu esithi kamelanga abekhona ngoba engowesishoneni. Omunye wababone lifilimu uMnumzana Khumbulani Mlawuzi, yena osole ikhomishini yezokuxolelana le esithi akulalutho olukhanyayo engalwenza ngodaba lweGukurahundi.
Kodwa bengilesimlayezelo lo kuPresident Mnangagwa ukuthi kakhangelisise likhomishini licela ukuthi ama-perpetrators of this genocide kungaze kwaba yibo abakhokhela likhomishini. Akakhethe ikhomishini enjengale ayikhethele abantu ababulewe mhlaka 1 August.
Phambilini kokubukiswa kwayo, amapholisa ake azama ukuvimba lifilimu kodwa yethulwa ngemva kokungenela kwekhomishini le eyezokuxolelana. Ngalokho, uMnumzana Mbuso Fuzayo owebhethu likaZulu uthi bayathokoza.
Kakhulu sibonga ikhomishini ye-NPRC ukuthi uhulumende sezama ukuvimba, yaba yiyo ebuza ukuthi kuvinjelwane. So incedise kakhulu ukuthi lo mkhosi walamhlanje uphumelele, okuyikuthi sikhangelele ukuthi uma bekwanisa ukuthi laba bethi flex their mask.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Reverend Useni Sanda uthi kumele ikhomishini le ye-NPRC isebenze lenhlanganiso esezilesikhathi zisebenza ezigabeni.
Bona i-NPRC abathiwi thuba, kodwa into eqakathekileyo ukuthi i-NPRC yona iyodwa isozikwanisa. Kumele ukuthi sisebenze labantu abavele bekhona esigabeni, lenhlanganiso ezivele zisebenza esigabeni iyo kuphela indlela engasetshenzwa ngayo.
Abanye uNdebele akhuluma labo kule filimu bagoqela umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Tumiso Dabengwa, umqondisi wamafela trust uMnumzana Zefania Nkomo lowayengumqoqi wenhlelo wezitha uMnumzana Mishek Velaphi. Inkosi yamaNdebele uMnumzana Bulelani Khumalo ngomunye wababone lifilimu izolo njalo ubikwa egcotshiwe ngudlu ukuba yinkosi. Umnumzana Ndebele uke wethula injalo ifilm emayelana ngombhuqazwe wegugurahundi eminyakeni esanda kwedlula elesihloko esithi Gugurahundi, A Moment of Madness. Abantu abahlela kulumbhuqazwe begcokodiswa ngamabutho kamgabe eMidlands leMatabeleland babiwa besedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.